Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi.
Ama-youth kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayirejista akhethe umbe kumbani lo abefuna ukuthi amele kusigaba sakhe.
Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 uthi ukhuthaza asebefikise iminyaka elithumi lasithupha ukuthi babhalisele ukuvota.
Esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngaphi kuvota lokuzwisisa esithi voter education yikho esincedisana lezeke ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama-boundaries semi njani, ama-constituency semi njani, njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngaphi.
Silengxoxo lomunye owebandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kabhuncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe.
Kubona ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba. Ngithi phambili ngezanu PF, ngithi phambili ngedevelopment for ivungu constituency.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho lwanyake lwalonyaka.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter unkosazana Fatsayi Mahere uthe indawo ebezilodubo lolu zibalisa i-Epworth Hague Park leMondoro. Uthi bathole imbiko yokuthi abebandla lezanu PF bathethe imfanekiso amalunga ebandla le-CCC kade ekhankasela ukuthi uZulu abhalise ukuvota. UMahere ucebise iKhomishini yezokhetho eZEC ukuthi ilungisise imitshina yayo ukuze uhlelo lolu luphumelele. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ikhuthaze amakholwa esiKristu ukuthi aphume ngobuningi ayibhalisela ukuvota kuhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz olusungulwe ngesonto lusiyaphela mhla ziku-21 kuyona le inyanga. Linhlanganiso ithi kungumlando wakhe wonke umuntu osefikise iminyaka yokuvota ukuthi ayibhalisa njalo avote kukhetho olukhangelelwe kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ugatsha lweZEC lubikwa luhamba labogatsha lukamsitheli ukuze abangelazithupha benelise ukuzithola bese bebhalisela ukuvota. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenis Banda.
Thina njengamabandla besisebenza kakhulu la iZimbabwe Electoral Commission, ngakho leli thuba lokuthi abantu bathole ithuba lokugcina ukuba bayirejista ukuvota liqakathekile kakhulu. Siyananzelela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isivule indawo zokurejista eseduzane labantu, ngakho-ke besithumezela imbiko ukuthi abafundisi bamemezele abantu ukuze wonke umuntu aphume ahambe ayirejista ukuvota. Ngakho luyahamba kuhle, le kube yisonto yokuqala kumele kumenyezelwa sifuna ukukhangela sibone ukuthi kuleli viki bangaka abantu abahambileyo njalo bekulendlela yokukhuthaza abantu ukuthi ku-announcewa emabandleni ngoba abaningi njalo siyakwazi ukuthi abala ama-IDs lokunye ngakho-ke siyabonga njalo ukuthi registry department isivulilelayo uhlelo lokuba abangala ama-IDs bathole ngoba lokhu kokubili kuyasebenzelana ukuthi umuntu athole i-ID abesekwanisa-ke ukuya register ukuze akwanise ukuvota kuluhlelo oluhle oluhamba kakuhle.
Inxa sikhangela inani labantu ababhalisayo ungathi sokulotshintsho yini ngoba esikhathini esedluleyo besisizwa ukuthi hayi abantu ngani bayadonda
khona sizabona ke liviki ukuthi laphi kuphela ukuba registration yakhona ibenjani kathe sukusese masinyane ukuthi senzeni i-judgment yokuthi abantu baresponde njani kuyamele ukuthi sikukhangele nini ngempelaviki sibone ukuthi kambe liviki kusebenzeke njani kodwa umsebenzi kusetshenzwa abantu bekhuthaza ukuba abantu baphume baye-register sibonile njalo ukusebenza owebulenjini okwama-WhatsApp group usebenza kwama-Facebook lokunye kukhuthaza abantu ngakho siyathemba ukuthi lokhu kuyasebenza nxa kuhlangane lokumemezana okwenziwa abantu bekhangelene bonani kuzakhipha ixuku labantu eliningi kakhulu ukuthi liye-register
kulabo mhlawumbe abalokhe belokuthandabuza abathi kabasoze babhalise ungathanda ukuthini kubo
kulabo abantu abangamakristu kuqakathekile kakhulu ukuba bagcwalisise ukuba izizalwane zalapha eZimbabwe njalo lokuba yingxenye kokubuswa kwelizwe leli leZimbabwe lokhu kwenza ngokurejista usebenzisa ilungelo lakho lokuba uyevota siyakwazi ukuba impi yenkululeko eyayincediswa amabandla asebenza kakhulu eZambia lakubo-Mozambique lakubo-Botswana bencedisa abantu kwakulelwa ilungelo lokuba lo muntu oseZimbabwe ungakhetheleki ukuthi ulishona ulindebele ngumthiwa ungumhlobo bani ulelungelo lokuthi uyevota khethe inkokheli oyifunayo le yinto abanye abantu abachitheke lwa zimpilo zabo belelwa lelo lungelo ngakho kuqakathekile ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe siliqakathekise leli lungelo njalo silisebenzise kulabanye abasanda ukuthola leli lungelo okokuqala abantanga ama-youth kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayirejista akhethe umbe kumbani lwabe efuna ukuthi amele kusigaba sakhe
lo-ke ngumnumzana uSenis Banda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lunye inhlanganiso yezinkonzo yeZimbabwe Christian Alliance isikhuthaze ngiyaxolisa-ke balaleli leyo-ke indaba esesibalile kubekeni phambili sikhangele olunye njalo udaba elwezokuvota silendaba isiphatheleke ngusithandekile Mhlanga
esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngaphi kuvota lokuzwisisa esithi voter education yikho esincedisana lezeke ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama-boundaries seminjani ama-constituency seminjani njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngaphi njalo sigqugquzela njalo sikhuthaza ukuthi abantu bengabi le ndaba lokuthi i-proof of residence uyayithatha ngaphi ungahamba ezeke khonale kule form abawunika lona obhala khona ukuthi hayi mina ngihlala ku-address ethile ngihlala khona u-commissioner of oath authorize yikho esikukhuthazayo ukuthi abantu bengahlaleli ngemuva ngathatha isithupha sakho esephepha uthathe eseplastiki as long as kule photo yakho and ifoto yena leyo ikhanya
kule ngxaki yini ebihlangana lazo njengenhlanganiso kumbe abantu abahlangana lazo ekuthini bethole incwadi zabo zokuzalwa kumbe izithupha kumbe bebhalisele ukuvota
ingxaki bezikhona mbijana ikakhulu ekutholeni izithupha lezi ngoba besibona ama-updates ade siwathola ukuthi ividi kubo-trade court lapha kobulawayo bekule ndwendwe ezinde kakhulu abantu belayinele ukuthatha izithupha so nxa sokubuya sokungani kudecentralize kubuya ebantwini kulapho kubhaliswa khona lokuvota kungaba kakuhle kakhulu ukuthi nxa umuntu omutsha ade ngakatheni 18 years esethe wathola leli phepha i-ID akwanise ukubhalisa ukuvota njalo kathesi sikhayelele ukuthi ukuthi sikhuthaze lalabo nje abathethe 16 years ukuthi abathathe izithupha zabo noma bengasoze befinyelele ukuvota. So sikhangela ukuthi ingqakade zikhona lama queues la de khona abantu bangaphathiseka kulemhlelo.
Sikhona yini izinqumo eselikela zithatha eziphathelane logwalo loluhlu lwabantu ababhalisele ukuvota?
Sike saba lomhlangano leZimbabwe Electoral Commission ngeFriday lapha koBulawayo, lapho esixoxisane khona ngendaba ezishiyetshiyeneyo ezigoqelayo nale ndaba echisa kakhulu voters roll. So ekuxoxeni kwethu izeki laye isinike i-feedback ukuthi hayi i-voters roll ayikabi final for i-2023 harmonized election ngenxa yokuthi kulamanye ama-processes afana le-blitz are-inputa into that voters roll. So i-voters roll ayiso zibe khona kathesi ngenxa yokuthi ngaba khona kathesi omunye umuntu sengathi ayisafanani leyinye i-final roll ezaba khona after i-rollout le voter registration eyenziwe ilizwe lonke. So lathi sabe silonke sixoxisana labo sizwisisa ukuthi kuhamba njani ukuze besinike lathi i-heads up ukuthi hayi final roll sikhona njalo nxa umela abantu kumbe councilini kumbe parliamente kumbe presidential ulelungelo lokuthi uyithole uyiphiwe leyo voters roll ku-nomination court. So sikwesi ukukhangeleleyo ukuthi lathi sibe silandelela sizwisisa ukuthi udaba le-voters roll soluminjani, kodwa kwathi sibe sithi akayikabi ready ngenxa yokuthi kulenhlelo ezijeneyo ezenziwa abazenzayo ezifana le-blitz lokuklina kwe-voters roll kukhangela abantu asebasichiyayo ukuthi bakhitshwe kuleyo voters roll ingakapresentwa as the final roll for ama-elections la esibhekane lawa aseseduzane.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umanyano we-Ekhaya Vote 2023 ngokhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Uthi uzakhuthaza abantu sebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha ukuthi bathathe incwadi zezithupha lanxa bengasoze bavote lonyaka. Njalo lumanyano uthi usebenza le-commission ye-ZEC kuhlelo lwe-mobile voter registration blitz exercise olusaqhubekayo. Kusenjalo silengxoxo lomunye oyibandla lezano PF uNkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe. Lesi isigaba esiphethwe ngumnumzana Omega Sibanda laye oyibandla lezano PF. Sixoxe lomancube ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wakhe.
Yimi mama wokuqala engibe lesibindi ukuthi hayi asikeni sizame umama bakithi. Sibona ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba. Ngithi phambili ngezani uPF, phambili ngopresident Mnangagwa, phambili for president Mnangagwa 2023, ngithi phambili ngedevelopment for Ivuku constituency.
Zikhona yini inhlelo osuke wazenza eziphathisa uZulu wesigaba sakho?
After njengoba ngikhulumile ukuthi after 2 years bese ngobaba bekungobaba kade bese bebengo MP bese sithi bakithi sike sitshintshe abantu sebefuna umuntu ongumama. Umuntu ongumama ulokwehlukana lobaba lomuntu ongubaba. Singatsho ukuthi umuntu obaba ngabantu ababi, hayi, kodwa nje sadalwa ngumlimo singabantu esithiyeneyo. Umuntu ongumama ngumuntu ongela sibindi, ngumuntu olesihelo, ngumuntu othi noma ephezulu kodwa uyazehlisa elalele umuntu ongubaba. Ngumuntu olokulalela, ngumuntu ofuna nje into evele order. Umuntu ongumama vele emuzini, nxa umuzi ungela muntu ongumama uyakhanya ukuthi umuntu ongumama kakho lapha. So Ivunku constituency izaba liguma lethu njengomuntu ongumama. Sililungise iguma lethu ngendlela umuntu ongumama angalungisa ngayo ilokhuza iguma. Singathi ukuthi hayi obaba libabi, obaba linjani, hayi, sithi asikeni sitshintshe isichebo. Sithi 42 years singobaba kuphela. Asikeni sithi wathi sizama umama sibone ukuthi kanti silahleka ngapi. Yikho ngizama ukuthi wothani ngingene abantu yibo abangikhethileyo ngoba ziningi izinto esange ngazenzela e-community. So ukuthi akuye sizame mancube ukuthi wena engqeleni ungasinceda usenzele lokhu esikhala ngakho izinto ezisingenazo. So sithe hayi ngothi lami ngibe ngiqungisa ibindi ngime labo baba lami ukuthi ngithi hayi bobaba kethi sicela sike sizame umuntu ongumama. Omama abaningi abalazivindi zokungena ngoba abantu bonke bathi akufuna isivindi sakho, kufuna isivindi sakho. So alokho kufuna ngikho kade kungena obaba ngoba baba bayisivindi balezivindi. Kodwa mina ngibe ngumama wokuqala ukuthi ngithi hayi wothi nami ngingene. Ngizame ukuthi ngibone ukuthi kanti silahlekangathi. Ngiyabathembisa abantu bevungu constituency ukuthi linganyivotela amazikhalazo zenu zonke zizaziwa. Ngizalihlonipha yonke into eliyifunayo, ngizalilalela konke elikufunayo, ngizaba ngumlomo wenu, ngizaba ngumlomo wenu phambili, ngilenzele konke elingabe likutshela okusemandleni ami. So asikeni sizame umuntu ongumama abantu bevungu constituency sike sibone ukuthi umuntu ongumama bakithi engayenza okuchiyeneyo kumbe uyenza okufana naye lo muntu ongubaba. Kodwa siyazi sonke ukuthi hayi ivele lapha okubambe khona umuntu ongumama kuyakhanya kulalapho okubambe khona umuntu ongubaba. So sithi hayi phambili nge-development vungu constituency, sifuna i-development constituency yonke. Yikho sithi hayi asizameni umuntu ongumama khathesi.
Lo ke ngunkosazana Sokoluhle Kapu Ncube, omunye wabazancintisa kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF kukhetho lokudinga ilunga ledalela eParliamente, ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseGweru. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siyanxusa bonke abazancintisa kukhetho ukuthi basithinte sixoxe ngenhlelo zabo kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi +1 2025 0318. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi sezizaphela ukwakhiwa izindlu zabasuswa ukuze kwakhiwe inkampani yokulungisa amalahle athiwa yiCOC emangweni weMutshesu eBinga. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi udubo lokwanda kweminyane edolobheni leWange sokudale ukuthi iziphathamandla zempilakahle ziqale uhlelo lokufafaza imithi izindlu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Abantu bezana liyabaqhamba amanga likhuluma eStudio 7 la. iStudio 7 abantu beStudio 7 abakwazi ejompile. Yikho libaqhambela amanga so libatshela amanga so ukuthi hey thina senza into esifuneka ngabantu. Liyenzani kodwa ejompile kona le? Liyenzani esisifunayo? Liyenzani kahle kahle? Ake ningitshele ngento eyi-one wena uthiwa ngubani wena ngazi ukuthi vele uvela ngaphi vele wena. Akungitshele ukuthi uyenzeni into efuneka ngabantu. Eyi-one nje kuphela, eyi-one nje kuphela, eyi-one kuphela. Lithatha izinto ezithume eAmerica le lizenze ngani ngiyezena then linikeza abantu xa kungukuthi awusekeli iZANU-P F awuthole umungu wangkhona le. Asiwufuni vele thina umungu, siyazilimela thina. Kodwa lingaqambela abantu beStudio 7 le yamanga abakwazi lapho ejombe, abayazi vele, abaziyazi iy'ndlela eziningi. Nasekuthiwa kuntingi usentingo le, vele ngani wena uphume entingo wena baba ufuna ukuvothelwa wena? Kuthiwa ngazi ukuthi bakubizani abantu wena ukukhuluma wona manje eStudio 7 kula manje ungani uphuma intingo le? Lenza ukuntshontsha amadonki le lishiya inkomo eziphaya ezibayeni lintshontshe amadonki le lisinyotshele amadonki le donjani le libuya litshontshe amadonki ethu le
fumani kithi lina bantu bantu bentingo
Studio 7 njani uChris Gunn nabogen Saidi sivive kodwa asibuwa ngokusibikela indaba ezinohlobo zezineqiniso ezingabandlulisiyo ezingabandlulisiyo njalo nje izindaba. Ah,
It was seven, Vasagas born,
Linjani Studio 7, linjani ngapi America ngapo. Thina siright ngapha, siright kakhulu. Siyabonga izindaba lapha lisifakela zona lapha, siyabonga. Iqhubeke senza njalo ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi lezi zeqamgwaqo ezikwela kithi ngale zenza njani. Ngithi mphawule mbijana nje kulabo nje embezwa nje begxekana le MRP. Ngithi bantu bakithi, abantu besithoneni bahlakaniphile. Abantu besithoneni akula ngisho lo one uzamuzo sithi uvotela iNdebele. Kodwa thina abantu besiNdebele nenxa yokuthi siyangazi kumbe silele kumbe sinjani. Yithi esigijima sithi thina siyavotela abantu besithoneni lokho sithi phambili ngochamisa phambili ngobani phambili. Abantu labana vele bona mthetho wabo vele angeke bafa balivotela lingamaNdebele. Kanti lina kalifuni ukubusa njani linamaNdebele? Why lingafuni ukubusa lifuna ukuthi lihlale linalivotela abanye abantu kuphela ukuthi bebe yiwo ababusayo?
Hayi ngiyabonga badala. Ngiyabonga nginawo amagama amaningi. Angilawo ngoba kusasa yagcina sokuthwa abantu bathi sesikhuluma kubo kodwa sabe singakhulumi kabi. Kuyisasa khona ngapho ekhaya. Siyadubeka kunjenje South Africa khona la. Abasifuni yonke into okuthiwa kwenziwa abantu beZimbabwe, yonke into abantu bakho. Lokuvota kwangikhona mina mbondo ukuthi abantu bavotelani ngoba sizovota. Kuphenduke lapho wini le kuphinde kuthiwe nguye futhi lo uNangagwa. Akulanto ayenza uNangagwa lokho wayingenayo. Umgabo bengcono kakhulu ngoba ubekwazi lokususa izikweledi ezindlu yonke into besithi uma kusiza kwama-campaign so ubekwazi ukwenza obungcono. Hhayi uNangagwa akulanto ayenza, ayikho. Ngiyabonga badala.
Livuka njani bahlabezulu. Ngithi lana ngiphosa umbono wami lapho. Kulobaba lo othina ngezaphu wezaphu. Abantu bengatsho ukuthi amashona wathi kukura wonti. Kacaca into yakhe. Kukura wonti yangena eMandebeleni. AmaNdebele khuluma ukuthi eMandebele kwangela kukura wonti yabulala abantu. Bakhuluma into ebuhlungu, into yazi zibuhlungu. Shwele nxa ukuthi leshona kahambe eshoneni zakhe le. Engalela abantu ukuthi bethi kukura wonti yangena eMandebeleni. Kukura wonti ingene eMandebeleni. Liphi ishoni elingakhuluma ukuthi langena kukura wonti? Singabochanja sifihlungiphini. Lokuthi nxa sofuna ukusupport into ekuyisupportazo, kubethe abantu kubalandele wena. Hayibo, asenze into eziqondileyo. Into embi.
Salibonani kuStudio 7, ngabe linjani? Siyabonga ukusipha indaba ezimnandi esizizwa zonke insuku, indaba zeqiniso. Bengicela ukufaka lami owami umbono wokuphawula kancane esizweni seZimbabwe, emhlabeni wadalwa uNkulunkulu. Hayi, besicela uPresident lo wezano esixolele ngento esiyibonayo kumashosali media lawo ngesikhiwa sabo kumabona kude lokuba uFacebook labo internet kasixolele thina amaNdebele engathi sihlale eGoli. EGoli sesixotshwa sekudla amacimbi etsholotsho. Mina ngiwetsholotsho. Kawule yekela izanu leyo yeza ukuthi usithini ubhururu wakho. Sesikhethiswa thina amatsholotsho lama-41 elibani ama-29 amalokhuzeni asethethiswa amatsholotsho labo elubani sebethethiswa. kodwa phezulu kwakho lokho wasidla ngegrawundi. Ngacela sibili libali message yami bengizwa ubuhlungu ma umpresident ekhuluma njalo. Ngizwa ubuhlungu ngingwezana uPF kodwa ngento aseyikhuluma leyo hayi lapho ulahlekile ngumuntu omdala umgabe kazange wakhuluma njalo. Ulahlekile lapho mina ngapha. Hayi igama igama lami ngimulitshe nyoni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amakhulu abantu bakwele Mexico adibane lamapholisa ebholohweni le El Paso del Norte bezama ukungena ngamandla kwele Melika. Kubikwa kulabanye njalo abakade befuna ukungena ngamandla kwele Melika kodwa balwisana lamapholisa baze behluleka. Kwezinye njalo izindawo eziseduzane lomngcele wele Mexico lele Melika. Sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubangelwa ukuthi uhulumende kaBiden ukhangelele ukuthi efake umthetho ukuthi abantu abangenayo kwele United States ngamadabla kumele bephiwe amacala. So mbona ngani i-announcement leyo yokuthi umthetho lo uzafakwa. So kubangela ukuthi abantu abaningi bezwane ukungena khathesi umthetho angakafakwa. Yumbono wami kodwa iqiniso ukuthi vele yona ibhoda ye-Mexico le-United States vele ihlala ilabantu abachamadabla. Abaningi babuya belanda inhlelo ezehlukeneyo, abaningi babuya bezofuna ukuyenza ama-seasonal farming, njalo abanye balande ama-family members ukuthi be-unite lama-family members. Njalo kwesinye isikhathi kujalo kuba leziklwi ezingenisa izidakamisa loku nenginengi okunjalo.
Yona indaba yabantu bona labo abafuna ukungena kwele Melika, ubona ngani ingaqedwa njani?
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli. Ngoba ungazi ufake umduli bayagebha phansi. So okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungazi ufake umduli kuleMpompo abantu bazangena. Ungazi ufaka amasosha kuleMpompo abantu bazangena. I think okufunakalayo okumele kwenziwe yigovernment ye-United States isebenza lelizweni le-Mexico lamaya amazwe aseSouth America. Ikuthi bebe lama program avumela abantu abavela eMexico ukuthi bebuye bezosebenza, bephiwa ama visa, bethiwa ama permit, bethi bengaqeda bebuyele. Ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season. Lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza. Abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezivikelele emakhaya abo, bephenduke futhi kwenye i-season yebuya. So ngombono wami ngibona ngani ungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama temporary permit ukuthi besebenze. Njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli eMexico kumbe eSouth America. Siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India, e-Africa, le mazweni amaningi bethole indlela yofika eMexico ukuthi bengene kwele America. Abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyelwa ukuthi befuna ukuzoclaima i-political asylum kwele America, kodwa kuthiwe becleme i-political asylum lapha abafikele khona. So nxa umuntu esuke e-Africa wangena eMexico kumele ukleme i-asylum eMexico, ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country in this case udlule eMexico ungazivikanga uhlupho lwakho, then usucross usiya America usiyabika uhlupho lwakho. Yikho kunganceda. Kodwa laba abavela bevela e-South America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele, abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele. So bona ngani indaba yama-permit ingasiza.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela ezombusazwe wele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York khonapha kwele Melika. Thank you. Isikhathi kaSavume uba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla lesisi lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina lokubhalisela ukuvota bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Sibe lengxoxo lomunye oyibandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kaphu Ncube ofuna ukuncindisa isigaba seVungu enkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30 ntambama.